Umthetho ndaba we Supreme Court usengavumelana lo umthetho ndaba we High Court ukuthi laba okwathiwa kabalalungelo kabafanelanga babe ngama candidate ukuthi kuqondile lokho isinqumo se High Court siqondile kumbe iphikisane laso nxa ngabe ithe kuqondile amathuba besemancane ukuthi labo okwathiwa bangangene lukhetho balungene lukhetho kodwa ke nxa umthetho ndaba we Supreme Court ungathi hayi waphambanisa umthetho wandaba we-High Court kuyabe sekuvule intuba yokuthi babuyele njalo babe ngama-candidate ngokusemthethweni. Kanti ke kusengadlulela phambili njalo kubo Constitutional Court kanjalo. Kodwa ke izinqumo sikhangelela ukuthi singaba ngesokuvumelana le-High Court kumbe sokuphikisana le-High Court ekhona kusasa nje kumbe ezinsukwini ezilandelayo ngemva kokulalela icala lakhona.
Ilunga lezanu PF kobulawayo umnumzana Modi laye usemangalelwe ngesinye isakhamuzi saleli dolobho esithi laye kumele avinjwe aliswe ukuncintisa ngoba wafaka amaphepha akhe isikhathi sesedlule. Ubona uluphatha njani lolu daba umthethwandaba?
Umthethwandaba uza samukela kumbusi chithe isicelo salo othi uModi angangene lukhetho. Nxa umthethwandaba uzabe usichithile isicelo leso, kuzamele ubeke ngokucacileyo ukuthi kungani ukuphuza kwakhe kusemthethweni, kungani ukuphuza kwakhe kuhambisana le-constitution, kuhambisana lomthetho we-electoral act, okwalaba abanye okwathiwa bangangene lukhetho ngokuphuza, kube ukuthi ukuphuza kwabo kakukho emthethweni. Yinto leyo esizabe siyifakele izivuko ezinkulu ukuthi sikhangelisise ukuthi kambe akula kukhetha yini uhlangothi okwenziwa ngumthethwandaba. Yikho abantu abazabe bekukhangele lokho. Ngokuba phela nxa bonke baphuza kuyabe kukhangelela ukuthi kuthiwe bonke baphuzile, kuthiwe bonke bangangenela ukhetho. Kodwa ke siseza kuzwa khona sekukhulunywa khona lapho izizathu ezikhitshwa ngumthethwandaba ukuthi umehluko yiwuphi phakathi kwalaba kwaModi lalaba nabanye.
Ukhona ukudonselana emithethwandaba esikubonayo lokhu ungathi kuvezani ngeZimbabwe Electoral Commission eyiyo elawula ukhetho?
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi kunokudonselana phakathi kwabantu beZimbabwe ngokuphathelene lokhetho. Abanye besithi indlela yile, abanye besithi indlela yileyana. Lokhu ke futhi kuzakwenza ukuthi bangavumelani abantu beZimbabwe ngemva kokuphuma kwemphumela yokhetho ukuthi kambe yona ihambisana yini lalokho okufunwa ngabantu beZimbabwe kumbe ihambisana lalokho okufunwa libandla elibusayo. Konke khona lokho esikubonayo kudonselwana emthethwandaba, abanye bekhangele ukuthi abanye bangangenela ukhetho, abanye bangenela ukhetho. Yikho okuveza kahle kamhlophe ukuthi le mphumela yokhetho izadonselwana, kuzadonselwana kungavunyelwana. Okuza kwenza ukuthi impi yakhona idlulele iziyefika ku-2028 ku-election elandelayo.